Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande ubesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 15 Ncwabakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkantolo ye High Court lamuhla izahluza udaba olukhwezwe libandla eliphikisayo LACCC olokuthi iZEC kumele ibanjwe ngamandla ukuthi yethule ugwalo lwabavoti ivoters roll olusebulenjini.
Siyakwazi thina ukuthi ngo-2018 kwaba le mizamo enje, njalo kuhle kutshengisa ukuthi iZEC yona ayitshintshanga, ayikaphambuki endleleni embi, ilokhu iqhubeka ngendlela embi eyobuqili.
Ivandla le-CCC lithi bekungafanelanga ukuthi amapholisa abophe amalunga alo angamachumi amane izolo eHarare ngoba ukubhodabhoda ukwenziwa ngamalunga aleli bandla ngezimota edinga usekelo i-road show akusicala, njalo abemandla le-ZANU-PF bayakwenza mahlayana.
Nxa ukuthi amapholisa abe le mbono etshiyeneyo bayaspecify encwadini yabo ukubana bavumeli lokho abavumeli lokho.
Abahlali bempophoma lemzilikazi bathi sebekhathele ngokuthenjiswa amanga ngabezombusazwe, ngalokho abasoze bayevota.
Mina ngingumuntu wesifazane, ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni, ngoba ukusukuma kwami lokungivotela kwenu kufana lokuthi lani liyavuma liyasukuma lingomama.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba ngendaba eziphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngeviki ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Inkantolo ye High Court lamuhla izahluza udaba olukhwezwe libandla elipele CCC elokuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla ukuthi yethule ugwalo olulamabizo abantu abazavota kukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo ivoters roll. Umahluli womthethwandaba munye unqume ngeviki edluleyo ukuthi lolu ayisilo daba oluphuthumayo olungahluzwa ngesiphangiphangi. Kodwa igqetha le-CCC umnumzana Doug Coltart utshele iNewsday ukuthi udaba lolu soluzahlafunwa lamhlanje. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli se-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Into ehluphayo ungakhiphi i-voters roll ngoba isikhalazo kuma-opposition besingesokuthi i-voters roll ikhitshwe i-soft copy e-voters roll, hatshi ama-hard copy la esinikezwa wona. I-soft copy iyabinceda ukuthi uyakwanisa ukuthi ufake okunye okuncedayo ebulenjini ukuthi ucubungule ukuthi iZEC ihlela njani amabizo alabo bantu abayavota ekhethweni. Kodwa nxa kuyi-hard copy nale ngesiNgisi ngathi amaphepha ayabe printiwe, kuyabe kunzima ukuthi sibone ukuthi amabizo lawa yiwo yini eqinisweni alotshwe iZEC, njalo ukuthi sibone ukuthi akula singundengunde esiyabe sikhona khonapha. So sinanzelela ukuthi kukhona esikuthi i-double entry, ukuthi nxa singanikezwanga ngama soft copies kuhlupha ukuthi singasifaka ezigcingini zethu ezinceda ukuthi sihlolisise ukuthi amabizo kafakwanga kaningi-ningi, njalo ukuthi ezindaweni especially ezimaphandleni ukuthi ama-ID alotshwe ngendlela efaneleyo, njalo okungelabuqili phakathi. Kodwa uzananzelela ukuthi yona izanu lamanye amajaji akhona babefuna ukuthi singene ekhethweni kungahlolisanga khonoko, okutshengisela ukuthi i-voters roll yesisetshenziswa ukuqila abantu beZimbabwe. I-voters roll yesiyiyo into esenza ukuthi iZANU-PF ibe khona embusweni abantu bengayifuni.
Lilubona njani udaba lwe ballot paper yalabo abancintisa kukhetho lukamongameli efakwe ngendlela yokuthi umnankagwa uba sesandleni sokudla abe phezulu futhi lapha abonakala khona kodwa ngakulandelwe indlela nje enormali yokufaka yokuhlela ama-candidates umnankagwa ubesiba phansi likubona njani ukuhlela kwe-ZEC ngalindlela
kuyakhanya sibili kusegcekeni ukuthi i-ZEC izama ukuthi incedise umnankagwa ukuthi akhanye ngoba phela kumele kube liphetshane nje elilodwa athi ukuthi kube angani libhuku kodwa
siyakwazi thina ukuthi ngo-2018 kwaba le mizamo enje njalo kuhle kutshengisa ukuthi i-ZEC yona ayitshintshanga ayikaphambuki endleleni embi ilokhu iqhubeka ngendlela embi eyobuqili njalo ngakhayela iphepha lelo abe-ZEC bavela bayala bencediswa yibo nabezanivoti khonokho ufake ibizo likamnankagwa esandleni sokudla libe phezu lapha nephepheni kuhle kutshengisa ukuthi i-ZEC imanga yodwa i-ZEC ilabo abantu esingathi abaholi bezanupep abayibusayo i-ZEC kayisiyo nhlanganiso ezimele yodwa njalo ukwethemba i-ZEC kuza kuba yinto ehlupha uZulu.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirohota isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo. Kolunye udaba abanye abavota ngeposo bathi bavote izolo. Amapholisa lamasocha yibo ababikwa bevotile kodwa ibandla lesisi lithi bekungela abebandla labo abahlola lolukhetho. Bakhona njalo abathumele amaphepha abo okuvota atshengisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uhle wafakwa phezulu esandleni sokudla kugwalo lolu oselufakwe ku-internet. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi bekungafanelanga ukuthi amapholisa abophe amalunga alo angamachumi amane izolo eHarare ngoba ukubhodabhoda ukwenziwe ngamalunga aleli bandla ngezimota edinga usekelo i-roadshow akusicala njalo abebandla le-ZANU-PF bayakwenza mahlayana. Amapholisa athi abangu-40 laba babotshwe ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimotweni owe-rally kulokuthi baye eTshuru province okuyikho abathole imvumo yokuqoqa khona umbuthano wabo. Ababotshiweyo laba basentolongweni yeGlenview leBudiriro. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa angenele ngoba umphakathi ubukhonona ngokuphazamiseka ngenxa yomsindo obusenziwa ngamalunga e-CCC wona asuke eGlenview aya evinkilini le-OK Machipisa lapho avimbe imigwaqo ngapho ehlabela. Uthi ukukhuthaza abamabandla ezombusazwe ukuthi balandele umthetho bengaphonguzenzela santando. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla lesisi umnumzana Gift Siziba uthi kusobala ukuthi amapholisa awabaphathi ngendlela efanayo njengamanye amabandla ezombusazwe ikakhulu elezano PF.
Okufanele kwazakale ke uZulu wonke jikelela labo ke abalandela inhlelo zethu kubana ke yes besilenhlelo eTshuru e-applyelwe yavunyelwa ngamapholisa kodwa ke kule karali kumaye ama-constituents ngenxa yokubana ke lapho sikhona ama-activities asabalele indawo zonke ngoba ikarali ke ikuhamba nje likhuluma labantu kasonto ke engadinge kubana kube lokubotshwa kwabantu lokuhlunyizwa kwabantu lokudisruptwa kufanele abantu bevunyelwe ukukampena ngokuthula ngenxa yokuthi kubana konke lokhu kwenzakalayo kule effect negatively so on the credibility of an election. So sikhuthaze amapolisa labo bonke abainterested on the democracy of our country ukubana ke abantu akufanele ukuthi behlukunyezwe uma bevota njalo amapolisa ofalange pure my instruction ngaba amapolisa ngaphakathi politicians over ukubana kuvunyelwa abanye kuyaliswa abanye. IZANU iyabhodle ke sibabone kobulawayo bebhoda enkulumane noma even bengathandwanga abantu or bengamukelwa ngabantu ngenxa yokwehluleka kwabo ke ukurana ilizwe kodwa ke bavunyelwa ukubana bebhode ke be campaigner besenza amakhara lapho sikhangelele ukwana amapolisa fanele ku apply umthetho universally equally and fair manner ekuba bonke abantu abakhankasayo ngiyabonga.
Kodwa irally yeChuru constituency yona liqhubile yini njalo kungabe kusenzakala ukuthi amalunga e-CCC avimbile yini imigwaqo aphazamisa ukuthula ukuze abotshwe. Imvumo yokuthi libe le road show kumbe i-car rally yona beliyitholile yini emapholiseni?
Ngibonga kakhulu yemhlangano yethu iqhubeke kuhle ngenxa yokubana ke siyabe saplayela emapholiseni njabe siyabe sikuveze sobala ukubana sizahamba njani sizaqala sikhathi bani. And as part and parcel of our mobilization efforts, abantu bavunyelwe ukubana behambe ngezimoto behlangana labantu ngenxa yokubana ke umthetho uyavumela lokhu ke. And as part and parcel of our program, nxa kuthi amapolisa abe le mbono etshiyeneyo bayaspecify encwadini yabo ukubana bavumele lokhu abavumeli lokho. So thina silandela ke umthetho senza lokhu ke okhangelele kithi ngenxa yokubana abantu bakithi bonke ke bakhangelele ukubana izinto zethu zihambe kuhle. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo-ke ngumnumzana Gift Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obeqoxa ecingweni le-Studio 7. Lanxa sokusele iviki nje kuphela ukuthi ukhetho lwenziwe, iningi labantu lithi alikaboni kahle ukuthi lizavotela bani. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda uvakatshele esigabeni semzilika zimpophoma kobulawayo ekhuluma labahlali balumango lenkokheli ezancintisa kulolu khetho.
Iningi lentsha kulendawo lithi alivoti kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi ngoba benganazwazi inkokheli u-Akhona Ntshuma oleminyaka engamatshumi amabili lanye yokuzalwa 21 ngomunye wabangelathemba lokhetho lwalonyaka.
Awu sincedi ngalutho la abantu besithembisa amanga bethi bazasincedisa. Ayi akhulu
omunye njalo othi asoze ahluphe ngovota ngumelisi Moyo oleminyaka engamatshumi amabili
arejistele ukuvota.
Uvuyisile Ndlovu ngomunye osakhula othi cha kavoti.
Nge-20 years kuma elections angiboni ukuthi ngingavota ngoba sithola izithembiso zamanga. So sithola izithembiso zamanga kahle kahle thina siyabe sikhangelele njengama-youth siyabe sifuna ukuthi maybe kube lo ma-courses esiwayenzayo yabo kusuke le zinto esizitholayo nje ezosincedisa ngoba thi singihleli anginalutho engilwenzayo empilweni.
Uthobekile Juma uhlala eMpophoma uthi abahlali balendawo bakhala ngento eziningi ezibahluphayo.
Asilamagetsi amanzi, imigoqo yethu ifile, lokungcono nje kwesesibhedlela nje maklinikhi ukuze sabe singenazimali. Thola ukuthi umntwana uyagula kuyafunakala ama-$10 asilayo. Thola ukuthi ngiyagula funakala imali angilayo angisebenzi. Ngiyakwazi ukuthi ngizovotela ubani kodwa ngilesifiso sokuthi sicela ukuthi asiqhubele izikhalo zethu kuhulumeni wethu.
Unkosikazi Simelo Inkosi Moyo yena uphambana labanye ethi uyavota ngeviki ezayo.
Kodwa sinezikhalazo njengabomama abatsha, asilamgwaqo, imigwaqo ifile, akulamsebenzi, asilalapho esisebenza khona. Abaningi sebengangayekeliswa izithembiso ezingaphutshiyo. Asilitholi usizo ngendlela esikhangelele ngalo, asilitholi usizo ngendlela esikhala ngalo. So thina sikwazi ukuthi sithuliswa nini, sinjalo sizathula nini.
Abancintisa kukhetho bemele amabandla abo kulesi sigaba bathembisa okuningi. Umfundisi Sihle Mzenda we-Freedom Alliance nguye yedwa wesifazane oncintisa kulesi sigaba.
Mina ngingumuntu sifazane ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni ngoba ukusukuma kwami lokungivotela kwenu kufana lokuthi lani liyavuma liyasukuma lingomama. Isikhali esingasetshenziswa ukuguqula lesi simo ngibona ingathi mina ngithembisa ukuthi omama sikuzaba le women empowerment.
Umnumzana Patton Tafumanei yena uncintisa ezimele yedwa independent candidate uthi engavotelwa uzaguqula lesi sigaba.
Mina ngiyinzalo yasempophoma lemzilikazi ngibuye ngenhliziyo yami yonke khangelanini izinto esihlala kizo emabuthweni abantu bashiya ama-bathroom lama-toilets singene izitishi ziyadubuka abantwana bayafa ngenjengo ama club lapho ekade sihamba khona kufile imigwaqo ifile amanzi kakula amagetsi akula imisebenzi kakula ama factory avalile kavotela iparty votela nini independent candidate
osakhulayo admire masikati uzamela ibandla lezano PF uthi uzaletha ubambana emphakathini
ngizasebenza gadalala nabantu bonke abasempophoma kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla sizabe sisebenza labo ngizakhipha ibhatshi lokuba yimemba yezanu PF kodwa ngibe ngu-MP wabantu bonke jikelele
uncintisa emele ibandla le-Citizen Coalition for Change TCC umnumzana Desmond Makaza uthi ibandla lakhe lizaletha intuthuko
sifuna izikolo ezintsha kumele sibe le-ICT abantwana bethu bebe lamakhompyutha akusela nto eyenzwayo elizweni kungela the use of ama-computers i-issue devolution leyo ndaba is a very critical and important issue within the region
abamabandla ezombuzazo aphikisayo labenhlangano ezizimeleyo baqala ngokuqonga kwezinhlakalo zodlakela lokwethiselwa kwabalemibono ehlukileyo kule bandla elibusayo ngiyimele studio 7 ikamera mu Ezra Jesus Banda
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivote
Siyabonga Ezra Chisa okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzasuka kancane emkhankasweni wokhetho alubhekise kwele Angola emhlanganweni womanyano weSADC. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inkampani elungisisa umgwaqo osuka eFolos usiya kobulawayo duzane leWange usuvuliwe ngemva kokulungiswa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sivinyelele enkundleni ithi litshona livuka njani basakazi hayi basakazi kanti izano ilungisa ngokuthembisa abantu yiyo phela into eyilungisa ngayo ukuthembisa abantu kodwa ngokwenza dolo lo kunini abantu bathenjiswa kusukisela ngabo 1980 lokho abantu bethenjiswa lamanje basathenjiswa kambe ngempela ngempela lithini ngabantu bethu abangafundiyo lithini ngabantu bethu abayekela izikolo lithi kusasa labo lingayo kambe ngempela abantu baseZimbabwe lifisa ukuthi abantwana abazafunda kuphela kube ngabantwana bezano izikhulu eziphezulu kuphela na abantwana babo futhi yibo abazasala behlupha abantwana bethu asikunanzeleleni khona lokho ngoba bethu abantwana babo ababo bayafunda bayahamba beyofunda phecheya le besuka lapho yibo futhi abazabuya bezohlukuluza abantwana bethu kambe kusukisela ngo 1980 sasichona sigidiswa khona ngale kuthiwa kweziphungwe sichona sihlatsheliswa sigidiswa lamanje abantu lokhu kusakhulunywa izilogane lezokuthiwa pasi lobani ngalesi sikhathi uyahlubona impela ukuthi lizwa liye phambili la lizwe liye muva mpela aliyiphambili kube sokusiba labantu abazitshaya isifuwo abanjengabo Chris Mutwanga labana othi ozitshaya isifuwo ngokuthi yena wayesempini uzitshaya isifuba ngani abantu behlupheka kangaka uzitshaya isifuba ngani ngokuthi khona wafundela ukuba kumbe indaba zamabhizinisi hayi futhi lokhana kuyadani sashem lokho kodwa abantu bakithi aya sivotele ninguquko
studio 7 sami lemsakazweni siyakukhuluma umsebenzi iyadumaza kakhulu ukuzwa izinduna zisethusela abantu emakhaya ukuthi bevotele izano PF kani lokho kukhombisa obala ukuthi izinduna zitshelwe ukuthi zirigele izano phela irigging mina leyo ngoba mawuza thusela umuntu ukuthi engavotele iopposition lizamxotsha esigabeni kumbe lizomshisela umuzi irigging yona leyo ngoba likwazi izinduna zikwazi kanjani ukuthi izano PF yezawe okay ngoba masiya ku election akwazi lapho ke kuwela khona indulo xaxaxa so asikubeke sithi makungawini TCCC bona abantu beTCCC balelungelo nalo ukuxotsha lezo zinduna lapha ezikhona ngomuntu wezano bemxotshe khona lapha lapha khona ngoba awungeke ukukhulume uPaula ngento engakwenzeki kuyiwa ku election ayikafiki election so asiphile nje abantu onwandawo sizabona ngemphumela yokhetho ukuthi abavote intando yeningi ngobani bawinile kodwa izinduna lanti bezano sebekhombisa ukuthi election lesebeyirigile ngoba vele mase besithi bona bazaxotsha abantu esigabeni bawazi bona vele after election babe yibawinile asokuwina lokuyurigabani bezimbabwe amazimbabwe kumela sikhulule ngendlela abakhululwa ngayo kuSmith uSmith welochulo njengolwezano noDr ngibona olwezano sokuthi bawesi ngoba lo muntu kasavunyela ukwenza intando yeningi akusakhethwa umthandazi uSmith wabayekela bahamba ke election bavote uSmith wabayekela balwa la bazwathathilizwe ayizano ayisafuni isiwestern oSmith angazi ukuthi kuthiwa kuchazwa ku20 ezimbabwe amazimbabwe nakubone lokho siyabona
ngicela ukuthi manje wakho lapha ngoba ucela ukuthi that abantu ungani sokufakathi babo singavoti lapho njalo sesivotele ilogo yezisapho sonke sithwale iyo kwaphana imfundo vote sibebaningi ukuthi yonke indawo lakwala khansela khona okungalali kwine ngabantu kuphela kwine ngabantu kuphela esibone ukuthi kathi izana ngeke isarinde umbuso ukuthi ngeke ngibusarinde babe lingazisabani lisila ngiodlo yampila indawo eziningi mpila sibone ukuthi kathi izana ngeke sibusarinde umbuso ivotele zizapho sonke sithwale kulokhu ezathwale mpela vote ibe nabantu kulezo ndawo lezindawo engabe kala amakhansila khona ibe nabantu abayidlula khona kungabadlali konke izane ngayala ngombuso uyabonga studio 7 mpela lingiphuzule
sakwazi studio 7 sanibona ngihlale phezu kwedaka siyabazwa abantu bezanu PF ngepropaganda abahlala siyalidinga ukhiso esithenjiswe sazi hlobo sithenjiswa from 1980 ethenjiswa kuze kuze sitebele kulinge sibona lokhu lizwe ubukhazikhazi bamabhoda akusenzele ubukhazikhazi bama-airport akusenzele lutho ubukhazikhazi bephalamende akusenzele lutho benefit abone so sizwa uma bekhuluma ngedevelopment basitshela ngama-airport basitshele ngamabhoda basitshele ngama-parliament akuthina kusincede kholokho lokho kubenefit abone ngoba bafuna ukuthi bebe behlele endaweni ezikho ezinemoya ezinama-aircon ezina-air but thina abantu esihlale emasiza ngakulanto kusibenefit ngalokhu into esiyifunayo kuze lifunctione kahle lisebenze kube nemithi ezibhedlela kube nemali emabhenki kube netshahola kahle abantu babo befunde kahle ezikolo zeneze zinto esiyifunayo ubukhazikazi bamabhoda ubukhazikazi bamaparliament avela kusenzela imithi akusinto ephela usinto etafuleni lokhu kuye bazenzela bona bavela ama-airports afford so
sanibonani sanibonani ku-studio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo ngajabula le audio uma engafundwa bayizwe bonke abantu nabezanupiye lasephalamente ayingi mina ngizibuza ukuthi kanti o-Job Skhali icala labo eliyenza ukuthi bahlale phakathi ejele kuze kufike lesi sikhathi kodwa kunabantu bezanupiye esibabonayo bephumba ukukhutshwa kuthiwe kala cala kanti amakhothi ezimbabwe kungeneni kunalowo wayetha umuntu lo kuthiwa umtori lo wayegqoke i-t-shirt eyigreen lo etha umuntu kodwa uphandle kabotshwanga kunalo warepa umntwana ona-12 years uphandle kathi imithetho yasezimbabwe injani
sivuka njani msakazi sivuka njani sokuselivikeni lodwa ukuthi abantu bezimbabwe baqeda udubo olukhona elizweni izanu izanu ngehlule kuriga lo nyaka next year kusiya kubo-february kusiya ku-april kusiya phambilileyo baningi abantu abazaphenduka babuye elizweni bazozama impilo besekhaya la kodwa izanu ingawuyi ingariga phumelele nge-rigging baningi kakhulu abantu abazaphuma kuleli lizwe kusiyafika next year april south africa lebutswana kumele bazilungisele ukwemukela futhi abantu abaningi kakhulu abazaphumela izweni ngenxa yokuthi udubo luzoba lukhulu kakhulu ngenxa yokuthi uhlupho luyaqhubeka lukhona ngoba uhlupho olukhona izanu-pf ma ingaphuma into ziyoba ngcono so abantu ababuye ngobuningi bazozilungiselela ukuthi bavote noma ungavotanga noma ungarejistanga kuthaza ugogo wakho lokhulu wakho ngapha ekhaya batshele ukuthi lo nyaka sifuna itshintsho elizweni sikhathele ngalaba abantu laba since 1980 basembusweni kwathi ilizwe selife ngamandla manje akusela nto engcono manje so cela ukuthi abantu next week bazame ukuthi bavotele utshintsho ngiyabonga okukhuluma ngomasenga ngilapho kobulawa ephumuni emadoda
sanibonani bantu abadala besicela kakhulu bakithi ukuthi lo mlayezo wamuzwe bonke abazali bethu enisizalani sekhaya lisho laba abasapota izanu lisapota kanjani izanu kulalilizwe izikolo azikhanyi konke ematabo egwanda amaphodozi everywhere akunamanzi akunamithi ezibhedlela alizweni iy'ngane zenu ezifile emazweni kuyanicela bakithi nivote ngotshintsho nivese nibheke bakithi siyanicela ngoba kuze ukuvota bakithi nivote ngobuningi bazo siyahlupheka emazweni akukhanyi siyalicela bakithi izanu kiphume sesidubeke kakhulu nasemazweni siyadubeka abazali bethu bayadubeka ngiyamcela nonke
balubonani basakazi balalela ukuthi amadlawa zenze ngathi akhampenela umnani wakho bamenza ukuthi isadmin xa ngempela ngempela bezo imisebenzi yakho iyazikhampeni yiphi imisebenzi esitshela ngebhoti lani lebhoti ibhoti nga idlulisa lokhu akuzisayo noma ngaze bebe bedlula ngaphansi kwesihlahla okusalayo baza into esidingayo emgqoke bani ma imali ngabe ulungisisa besitshela ukuthi ulungisisa imali alungisise ezibhedlela alungisise imigwaqo yilezo zinto eziqhayelwe ngabantwana basezimbabwe bonke ezenza sonke sithole ukuphila okungcono kanye lokusitshela ngebhoti lengani izinto vese ngelandlazo omnye wakwasitshela u-Angwin Spanda wasitshela ngama-helicopter uthengwa kwama-helicopter singena lapho kuza sizane siziqhubela nje izinto esizidingayo antuzo lezo ungathi khonapho uyampenela lokuthi nje ngabe kuthiwa batshawa nhlono bethi hhayi sesifoni alizani semalini silungu 1-2-3 silungisisezibhedlunisi kwabonile ukuthi asenzanga kuhle this term ngingasinika sizenza ngcono ngabe kungcono ayikhona ukuthi besitshele ngokuthi kule msebenzi abenzayo kulani lutho abalwenzayo lapho.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ku WhatsApp ngenombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, umlilo oqhamuke esihlengeni semelika eseHawaii usubulele abantu abedlula ikhulu lanxa abahlenga abantu abawelwe ingozi belokhu bephendla emloteni okukhangelelwe ukuthi kungaba labanye njalo abafileyo. Iziphathamandla zithi inani lababhubhileyo likhangelelwe ukukhwela kakhulu ngoba umlilo lo utshise indawo enkulu kakhulu njalo abantu abaningi abangazakali ukuthi bangaphi. Umlilo lo uqhamuke esigabeni seMaui ngomgqibelo. Iziphathamandla zithi akulamlilo ongaka osuke walumatha kuminyaka elikhulu esedlule. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Tamura Igwegwerere ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba olwenzakale eHawaii nomzana Gandhi ludaba oludanisayo kakhulu hayi kakhulu nxa sikhangela ukuthi khona kulabantu abambalwa abafileyo besifa betshiswa ngumlilo njalo into enkulu eyenzakeleyo yikuthi kutshe indawo enkulu kakhulu kwatsha lezakhiwo eziningi kwatsha le ndawo zamasiko omdabu weHawaii ebesezikhona okweminyaka leminyaka ezinkulungwane mdabu weHawaii. Le into edanisayo kakhulu ngoba eziningi izinto eziyabe zizonakele lapha azingeke zisaphinda zabiselwa ukuthi zibe khona. Nxa sikhangela ukuthi khona abantu bomhlaba emhlabeni wonke bazokwenzani ngale ndaba. Uhulumende iHawaii ingenye yamalokhuzini ingxenye ye-United States of America. Lokho kutsho ukuthi khona nxa kule nto eyenzakeleyo eHawaii, uhulumende we-United States uyangenela la kukhona lapha azangenela khona ancedise njengoba kuyisehlakalo esenzakale elizweni. Enye into njalo okumele sikhumbule ukuthi khona eHawaii abantu abalezimali zabo balezindlu balomhlabathi khona le abawuthengayo. Yikho ke ingxenye enkulu yeHawaii ilabanikazi abalezimali zabo abangahlali khona eHawaii. Yikho ke nxa singakhangela nje laba abantu ngabantu abalezimali zabo kusho ukuthi sikhangelele ukuthi bazoshesha bancedise ekubunjweni lokulungisweni kwelizwe nalapho okulempahla yabo engabe ibhubhile ngomlilo lo owenzakele.
Ungathini wena nxa ubona ingozi enje ukuthi nxa ingayenzeka endaweni ezinjengasekhaya ubona ungani kungatholakala yini usizo abantu bancedakale na nxa ukhangele?
Hayi mnumzana Gandhi, okwekhaya hayi ngomumo okhona kathesi elizweni hayi akukho alukho uncedo esingakhangelela ukuthi khona lungaba khona luvela kuhulumende ngoba kathesi ingozi ziyenzakala nje ingozi ezingazinkulu njengale esikhangelane layo eHawaii kodwa kukhanya ukuthi khona uhulumende akalawo amalungiselelo ekuthi ancedise ngesikhathi kusenzakala njalo ancedise labo ababe bevelelwe yile ngozi njalo abe le ndlela yokunceda lokusiza abantu ngemva emva sekwenzakele lokho hayi ekhaya ngoba uma ukhona kathesi hayi iqiniso sibili ukuthi khona nxa kungenzakala into enkulu njengaleyo hayi kuyabe sokuyiphi hayi ochileyo ofileyo olahlekelweyo yikho lokho hayi akulanto esingayikhangelela kuhulumende ukuthi engangenela akuncede ancede iloba ngubani hayi hayi akukho lokho.
Alo-ke ngumnumzana Tamurai Gwekwerere isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kodwa-ke silazo ezinye indaba ntambama lamhlanje ngo 7:30.